Endabeni zethu lamhlanje. Umahluko phakathi kweholo lezisebenzi eziningi zeZimbabwe lokhe uqhubeka usiba mkhulu. Isiphathamandla sehofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa eJohannesburg sikhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingathandabuzi ukuza ehofisini yakhe zizothola yiloba yiluphi uncedo eziludingayo. Uzulu udaniswa ikulungiselela idili lokunanzwa kwelanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe kusetshenziswa imali engedlula i-$800,000. Inhlanganiso e-National AIDS Council ithi isizavisela amantombazana asakhulayo esikolo ukuyathola indlela zokuziphilisa kusetshenziswa imali evela kwelemelika. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yenguqu eyezifa uPhilip Chiyangwa usethembise ukuba abadlali beqembu elimela isizwe lama-Warriors bazathola inkulungwane ezilitshumi $10,000 ngamunye nxa leli qembu lingaphumelela ukuyafika esigabeni sama-knockouts kumidlalo ye-CHAN. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela umahluko phakathi kweholo lezisebenzi elilokhe lincipha lokumele kuthengelwe imuli ngenyanga. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080-15460 kHz ku-shortwave. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu elithi VOA Ndebele.